ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo seziqinisa imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelela igcikwane le-COVID-19 zisithi lanxa lingelapheki lilakho ukuvikeleka. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uzulu alondoloze ukuhlanzeka, ahlale ndawonye engayi endaweni ezilabantu abaningi besondelana duzane laduzane ukuze kulondolozwe i-social distancing. Ziqinisa elokuthi lumkhuhlane ukhona elizweni njalo uyingozi. Umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital uProfessor Solwayo Ngwenya ukhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngoba ukhona elizweni njalo uhlasela wonke umuntu.
Ingelela ekulixwayisa njalo namhla ngomkhuhlane we-coronavirus sihlala sixwayisa ngawo. Siyacela litshintshe ukwenza kwenu, lingahambi endaweni okugcwele khona abantu, okufuqana khona abantu bephefumulelana. Lingahambi endaweni okulabantu abaningi njengokuthi kuse-emfeni. Lingahambi endaweni lapho lizafuqelana khona emabhasini, lingena lifuqelana liphefumulelana. Umkhuhlane lo usubhahile, usuyandile, ugcwele ebantwini. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifa. Uyabe ehamba ethelela abanye abantu, ezule ethelela abantu. Abantu sebeqalisile ukufa, abantu bafa masinya. Akukuphila sonesikhathi sokuthi ukhulumile ukuthi ufuna kwenziweni uma usufile. Siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu, linanzelele okusukela kwanamuhla, linanzelele kakhulu. Siyalicela kakhulu mahlabezulu.
Usikhwica Mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza uzulu ukuba azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Sigqoke njalo amamaski evala umlomo lamakhala, sigeze izandla lapho elibambe khona laphala lapha. Siyalixwayisa kakhulu mahlabezulu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo komlawayo okubana amafigazi ayaqansa kungabe kuliqiniso, kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini, i-testing yangkhona isiphuwa. So mbona ngazathi vele uBulawayo uzadlala amafigures eqansa ngoba abantu abavela outside the country South Africa, uBulawayo olabantu abaningi abakhambe South Africa. So konke khonoku kutshengisa ukuthini amafigures azaqansa, njalo ukuswelakala kwamanzi koBulawayo khonoku njengoba sikuthiwa ukuthi every time umuntu kuze geza izandla akula manzi koBulawayo. So mbona ngazathi vele asikho esim, we are not prepared for anything njengoBulawayo ngesimo esiso sona economically.
Ucwaningo olwenziwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Association of Human Rights luveza ukuba iningi labantu eZimbabwe liyehluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni igcikwane le-COVID-19 lona elisabalala ezweni ngesiqubu esethusayo ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Okwamanje izisebenzi zempilakahle, omongikazi labodokotela bakhalele umsebenzi ngoba bengelampahla zokuzivikela besemsebenzini, njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela. uBulawayo lokhe elinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze alungiselele ukwelapha inhlungu zabazabanjwa i-COVID-19 njengoba lumkhuhlane ungelapheki. Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha lwezempilakahle lwethule imibiko ethi kulabantu abalikhulu lamatshumi amabili lasithupha abahlolwe bafumanwa bele-COVID-19. KoBulawayo kulabantu abalikhulu lamatshumi amabili asebetholakale belegcikwane leli. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.